umnumzana David Mtasa uqhatshwe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga wethule amazwi la kulandela ukuchothozwa kwazo ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla hashi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla le-ZANU-PF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abemhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-snake park
ngubani owa wabona umbuya nehanda ngaphandle kokubona imfanekiso engaphumi kuhle ukhona osowake wabona ugogo nehanda na ngitshilo ukuthi asikaqedi ukulungisa isithombe sesimelele abasithumayo ukuba bavume kokuqala ukuba silungise
umtasa uthi abantu abaswela umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala
okuthiwa ngabe-social media yikho lokho abantu abafuna babekwazi ekuqaleni sisenza leso sithombe babe sisola besithi kungani sisenziwa ngesikhathi se-COVID-19
umtasa uthi umangaliswa ngabantu abathi mubi umsebenzi wesithombe awenzayo
mina ngumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele ngathiwa umsebenzi nje wobukhosi kwele-Britain phansi kukaPrince Charles
sasebenzisa ngawukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlulana laye kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Tafaswa Mgwadi uthi unehanda ucakatheke kakhulu kumbali yezimbabwe ngakho-ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe
normally given the seriousness of the requirements of this statue which is long overdue I would not have wasted my time to respond to those naysayers who see no good in
khangelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okumele silungise kudala bengingasoze ngindlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo ugogo nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zikazayo
ingcwethi kwezamasiko umnumzana phathisa nyati uthi akala lwazi kangako ngogogo nehanda esithi izithombe zicakathekile ekulondolezweni amasiko
ukulondoloza amafa ethu ngokuqondana lakhona lokhu ukulondoloza amafa ethu ukulondoloza imbali yethu ukwazi lapho esivela khona ukuzazi ukuthi singobani ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona
lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mabinyana inyanga yelodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo
of history futhi umuntu abone ukuthi hayi ubani wayeemi kanje babe lo mfanekiso wakhe
umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende olwe-local government and public works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba le-Herald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlakana impalakazi kodwa kavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lumsebenzi ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dylan Bhatila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yakwesiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikanehanda
okukhona ngombuya nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi umbuya nehanda kwakungumuntu kumbe kwakulibizwe ledlozi kumbe kwakulibizwe lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani akucace kahle kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala nabo phansi bachaze ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalowo muntu kwakuthiwa ngumbuya nehanda
osakhulayo umnumzana Pride Mkono uthi unehanda kasuye yedwa okumele ahlonishwe ezimbabwe
ukufakwa kwesithombe sikambuya nehanda eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle ye siyavuma ukuthi kulezinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe kodwa ukusifaka kwakhona into eqakathekileyo yesibili xa sikhangela ukulondolozwa kwe-history yethu. Kodwa akumelanga kumele kumbuyanehanda kuphela, kumele sibone sikalobhengula laso sifakwa koBulawayo, sibone sikabomkwati sifakwa ngale duze lemperengwa lemathobo lapho babe besebenzela khona, ngoba impi yomvukelo wokuqala ayiluywanga ngakumbuyalanda losekugaguyo wodwa kodwa yaliwa ngumuntu wonke.
Kodwa omunye osakhula emnumzana Tafazwa Chikandiwa uthi isithombe kasiqakathekanga nxa kukhangelwa induku ezibhekane nezimbabwe.
Athi isithombe sakhona ngesani kokuqala, sisincedani nxa sidayela umumo welizwe lokuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona babhizi bayezinto zesithombe ngesani. Azifunakali izithombe lezi, azifunakali zibili, basifake ngesikhathi esingayisizi. Ayisizo vele isikhathi sakhona abafake ngaso isithombe, thina vele asimazi noNehanda wakhona.
Isithombe sikambuya Nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashiyo loJulius Nyerere. Enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu ngikuchitha isikhathi abantu bakweli Zimbabwe bebhekane nenhlupho eziningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.